Umbiko ophume wacaca ba ovele ku Al Jazeera kulokhu kade sikubona emavikini adlulileyo kukhulunywa ngegolide elebiwayo eZimbabwe yikuthi abakuhulumende abalezihlalo ezinkulu eZimbabwe bayathinteka, abafundisi esibathemba kangaka bayathinteka. Yinto ethusa kakhulu, kanti ke lokhu kuthinta imali ezinkulu kakhulu ekade zingathuthukisa abantu, zintshintshe impilo zabantu, zakhe imigwaqo, zakhe izibhedlela lezikolo. Leyo mali iya ezikhwameni abalutshwane, kanti ke lobo bugebengu leyo nkohlakalo iyavikelwa nguhulumende phezulu khona le njengalokhu bethinteka labo abalezihlalo ezinkulu. Yikho okwethusa kakhulu lokho ubusela nxa le nkohlakalo kuthinta abalezihlalo ezinkulu, kuthinta abafundisi, kuba yinto enkulu kakhulu noma kungaphi noma kuwuphi umhlaba, ikakhulu eZimbabwe lapho esiphila khona ngaphansi kobunzima obungaka. Sithwele nzima, sidla imbuya ngoluthi, kanti ke inotho yethu iyebiwa idliwe ngabalutshwane.
Uhulumende sesike samuzwa esithi kuzabotshwa abantu maduze phezu kwalolu daba. Ubona kusenzakala yini lokho njengoba sibona ukuthi abanye sebevalelwe inotho yabo libhanga elikhulu?
Akulanto eza kwenziwa ezatshintsha isimo sobusela senkohlakalo phakathi kwelizwe. Ilokho kuthiwa yi-asset freeze kuyinto njengancediyo, ngoba phela labo ababanjelwe izimali emabhenki vele kabayibhenki imali eningi kuleli lizwe. Imali yabo ihlala ezindlini ngamasaka kumbe iphecheya khona lekubodubhayi lendaweni ezihlukahlukeneyo lapho abathengisa khona igolide. Ngakho-ke nxa usithi umbambela imali ebhenki, umbambela imali encane kakhulu angelandaba layo. Kanti-ke asikhangelelanga ukuthi sibone kubotshwa abantu abalohlonze abalezikhundla ezinkulu. Nxa kungabotshwa, kungabotshwa abantu abancane nje abangatsho lutho, labo babuye bakhululwe futhi. Ukuthuthisa kuze kufike lapho abantu bazatshenziswa khona, hayi, asoze kwenzeke, ngoba lokho le nkohlakalo ivikelwe ngabantu abalezikhundla ezinkulu njengalokhu bethinteka lapho.
Omunye othinteka kabanzi kule documentary Ncube, umnumzana Hubert Angel, sibona ukubana useqhathe igqwetha umnumzana Lovemore Maduku, okwenza abanye bathe mhlawumbe ubona ukuthi uzabotshwa. Wena ubona ngani wenze lokhu ngasizathu bani?
Yena umfanele abophe zigcine kakhulu, ngoba obakhe ubugebengu, obakhe ubusela eyakhe inkohlakalo isegcekeni, kayicatshangelwa. Kakusathiwa ukuthi ngama-allegations, yinto yena ngokwakhe ayikhulumayo ayenzayo iphambi kwethu on tape njengoba belungu besitsho. Ngakho-ke uzadinga amagqwetha kakhulu nxa ngabe ilizwe lisebenza ngendlela efanele. Kodwa kuseZimbabwe lapho usengabotshwa kodwa kuphelele emoyeni nje kungela lutho. Njengoba ngike ngasho ukuthi ukubotshwa kakutsho ukuthi uzajutshiswa ngendlela efaneleyo, basengambopha bajutshise ngendlela leyana ezaphenduka ukuthi kalacala kuphelele khona lapho. Ngakho-ke siphila phakathi kwelizwe elingelandaba lenkohlakalo, ngokuba inkohlakalo ithinta abakhulu kakhulu.